Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 lwezi ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa agcwala emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe kusasa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political parties.
Amapolisa eHarare achitha umbuthano wokungena kumanyano wamabandla aphikisayo owekhode obekwenziwa ibandla lezaphu eHarare. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo asefike kusibanga esikude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa agcwele emadolobheni abalisa kobulawa lase Harare phambilini kokutshengisela ukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Inhlanganiso yabasakhulayo yetajamuka sesijikile ikhankasela ukuthi uzulu angene ezitaladeni kusasa kutshengiselwa kusolwa kwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi zeHarare lakobulawa zithi zivuke lamhlanje ekuseni zikonjolozelwe ngamapolisa. Ukuze sizwe obukusenzakala kobulawayo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Clement Moyo.
Amaroli abekhona sivili namuhla. Ugcwele lalana amaroli lalana athwala amanzi lalana abathi bangajikela lume lawana. Kube lamaphuma ama-trucks lawana amade ngemuva avikeleyo sivili. Ugcwele amapolisa phakathi bekubhizi e-drill hall khona pha. Ukubhizi sibili bekula mapolisa amaningi amanye abelokhu engena ngama-trucks. Ngiyabona bekulokufundisana okuthize ngokwenza loku ngokutshengisela okuzaba khona njengoba kukhulunywa kwakusasa.
Oh, so uzulu awukaqali wokutshengisela esitaladeni?
Hayi, bekungakaqali ngisuke edrobheni namhlanje bekuthule sibili kuthe zwini ela kusasa njengoba bethi bayaqala kusasa.
Umlayezelo wokutshengisela uyafika na ebantwini?
Ufikile sibili ngoba ukuzama ukuthi abantu bakhulume ngakho bebekhuluma ngakho kodwa besingakaboni ukulungiselela kwakhona okuqoqakale kahle ukuthi bakulungiselela kanganani, but umuzwa ubukhona sibili ukuthi kufuneka ukuthi kwenziwe. Befuna ukutshengisela mayelana le mali le ukuthiwa izabuya ifakwe ebantwini.
Kodwa bawuthola njani umlayezelo?
Izinto lezi zibuya emafonini kakhulu le mihlanganweni yona leyenziwayo ngabantu ezigabeni.
Nolwazi wokuthi ukutshengisela lokho kuza kwenziwa okwe isikhathi esingakanani?
Hhayi, angikho phakathi kwenhlanganiso zakhona kodwa ngizwe nje kuphela ukuthi kuthiwa kumele kube lokutshengisela okukhulu kakhulu emadorobheni amakhulu la ubulawayo le Harare.
Alo ke ngumnumzana Clement Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa la ecingweni ekwobulawayo. Amapolisa eHarare achithe umkhosi wokwamukela ibandla lezaphu kumanyano wamabandla angaphansi kumanyano weCoalition of Democrats iCOD. Iziphathamandla zewetela le-New Ambassador eHarare zivize amapolisa lanxa lumanyano ubusuhlawule imali yokwenza lumhlangano. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yomanyano wekhodi Isole kakhulu inyathelo elithethwe ngabe wetela ye ambassador le yachaza lesi sehlakalo njengemizamo kahulumende webandla elibusayo leZANU-PF lokubethusela bemba phansi ukuba kungasoke kwababuyisela muva kumisebenzi yabo ukukhankasela umbuso oqobo kwezombusazwe. Lomkhosi ugcine ususenzelwa emahofisini aseTanganyika House awomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo akulomanyano elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe. Umgcini sihlalo omanyano wecode umkhokheli welinye lamacele MDC uProfessor Welshman Ncube uthi asibamangalisi isenzo samapholisa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political parties. Yikho besithe sizahlangane ambasada lamhlanje ekuseni, amapholisa afika aqalisa ukuthi kabasinikanga imvumo. Siyakwazi thina emthethweni okhona ephosa ukuthi kakufunakali ukuthi kube nemvumo yamapholisa nxa sihlangana njenge-leadership yama-political parties. Kayisiyo public meeting le adeselayo. Yikho ke kakudingakali ukuthi siwazi samapholisa njalo akudingakali ukuthi basinike imvumo yabo.
Lanxa kube njalo uProfessor Ncube uchazela umkhosi njengophumeleleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leZapu uDr Dumiso Dabengwa ebeke isandla sakhe esayina evuma njengebandla ukuba sebeyingxenye yecode.
So kula ama-political parties angu-6 asesayinile i-document yecode. Siyaqhubekela phambili silokhe sikhuluma labanye abangasayini, sixoxisana ukuthi sibonisana ukuthi singeza njani ukuthi lapho kuyafika u-2018 sonke sesimindawonye ukwenzela ukuthi sibambisane, sibambene isitha leseZanu eziyo elethe ukuhlupheka okukhona elizweni lakithi.
Udabengu utshela intatheli zindaba ukuba bebevele beyingxenye yalumanyano kusukela amabandla aphikisayo ewubumba nyakenye, kodwa bebengakangeni ngokupheleleyo.
Sayikela ukusayina, abanye besayina ngumatshi ngoba sesikhangela ukuthi sizaba le-Congress. Okwakumele ukuthi ibe khona ngoJulayi yaphosponwa yaba ngo-August. Senzela ukuthi sithole iziqondiso ezivela ku-Congress. I-Congress is the highest decision making body kuZapu. So sisayine sesiphiwe imvumo i-Congress. Yikho kade sikulindele.
Abamanyano wekhodi bathi bazimisele ukusebenza la yiloba yiliphi ibandla lezombusazwe elikholwa kuzimiso zawo ngenjongo yokulwisana lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF elibusayo, ngoba bethi sedlisa uzulu weZimbabwe imbuya ngoluthi. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zewetela yenew ambassador yehlule. Kazange azihluphe ukufuna ukusibona umaneja kule wetela, kodwa wathumela isiphathamandla esibona ngezezisebenzikiyo umnumzana Mo Blessing Mare lelizwi lokuba sikhulumisane lophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumawetela angaphansi kwe-Rainbow Towers unkosikazi Pride Khumbula. Belungaphendulwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini unkosikazi Khumbula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka elizweni kumalanga alandelayo evela eMorocco, lapho abe lomhlangano lenye inkokheli yomhlaba jikelele behlaziya ukuguquka komumo womnotho emhlanganweni othiwa wona COP22. Lomhlangano ukhangelelwe ukuthi uhlaziye ukuthi amazwe omhlaba engaguqula njani okwenziwa emhlabeni ukuze ukuguquka komhlaba kungakhathazi uzulu jikelele. Ake sizwe ingxoxo yenziwe nguGibbs Dube ngalolu daba.
Into enhle kakhulu ukuthi uhulumende laye athembise ukuthi uzazibophezela ku-climate agreement ezasho ukuthi lathi njengohulumende waseZimbabwe sizenza zonke izinto okufanele ukuthi sizenze ukuthi abalimi bethu bangahlaselwa kakhulu angumumo womkhathi.
Mase sikhangele njalo ke umongameli ukhulume esithi okwamanje ke amanzi angazana silela kakhulu kwele Zimbabwe, njalo lokudla kuvele akukho, kodwa ke pho kumele kwenziweni loba nje kungaze kulobelwane isivumelwano lesi?
Izwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, kithi sokule nkulumo ekhuluma ngokuthiwa yi-climate smart agriculture. I-climate smart agriculture ithi yona indlela abantu abalima ngayo kufanele kube indlela engalimazi umumo womkhathi njalo esebenzisana lomumo womkhathi. Ngakho-ke kufanele ukuthi kungapheleli kuma-agreement kuphela azosayina, kodwa kufanele kube yindlela abantu abalima ngayo kufanele ukuthi sisebenze ngayo.
Ye, akucasise kancane-ke ngakhona kokukhulumayo ukuthi ukulima lokhu okujoyo ngokunjani khonokho?
Lokokuqala Gibbs sikhuluma ngento esifana lokuthi inhlanyelo okufanele abantu bazisebenze ngokokuqala lokho. Okwesibili, kufanele abantu benanzelele ukuthi inhlanyelo abazisebenzisayo ngabezanisela kumbe bethelele, kufanele bathelele ngaluphi uhlobo lapho abathelela khona, kusetshenziswa drip instead of ama-sprinklers njalo njalo. So zonke lezi zinto izinto eziqakathekileyo lezo.
Kwele Zimbabwe phela siyakwazi ukuthi kula madamu akhiwayo esabelweni seMatabeleland South, kodwa-ke kawasebenzi amadamu lawa babankomo. Akuxwayisi uhulumende ukuthi kambe ngenzani njengoba kula khonokho ukuthi kulokukhudumala komkhathi ongapheliyo?
Zikuye kwenziwa i-study ngabantu base-Central Statistical Office eveza ukuthi amadamu aningi kakhulu kwelakithi eMandebeleni lasemaswinko lasendaweni ezifana zasibhele lezi zasenkabaza. Kodwa into engekho nhle ukuthi amadamu emaningi enjalo azikho inhlelo zokuthi kuphathiswe abalimi ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa la madamu. So-ke kufanele ukuthi uhulumende engabi namahloni ukuthi acele usizo kwezinye indawo, ngoba njengoba sesikhuluma ngento ze-climate smart agriculture ziningi inhlanganiso ezifuna ukusiza abantu ngendaba ze-climate smart agriculture.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele Botswana usesule amaphepha okusebenza okusemthethweni awezizalwane zeZimbabwe ebezisebenza kwele Botswana. Okunenge asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya ekhona le eHaveroni kwele Botswana.
AbeZimbabwe laba kade besebenza kukhampani ebeyinikezwe umsebenzi emgodini wemba amadayimani elethakani ngentshonalanga kweFrancistown. Iningi laba lithumi lasifica munwembili ngabalolwazi oluphezulu kwezemgodi abafana lamarika. Kade bencedisa ngolwazi lokwemba amadayimani kumadundulo enhlabathi embiwa udala okwaziwa ngesiNgisi ngokuthi ngama-tailings. Lokhu kufuna ulwazi olujulileyo, kodwa uhulumende weBotswana uthi abasadingakali ngoba ilesiqiniseko sokuthi umsebenzi wabo usufike emaphethelweni. Ihofisi kamphathintambo obona ngezemsebenzi kule Botswana ithi isizithuthisile ukuthi abeZimbabwe laba abasaswelakali, noma nje inkampani abakade beyisebenza eyeRedis isithi kade belokhu bedingakala. Izisebenzi lezi omunye okhulumele Studio 7 esendleleni esebuyela eZimbabwe ziphiwe inyanga ukuthi ziphume ziphele eBotswana. Babephiwe amaphepha okusebenza eBotswana okomnyaka, kodwa baxotshwe behlale inyanga eziyisithupha kuphela. Umnumzana Derek Mpofu ungomunye abathathiswe unyawo njalo ulokhe edidekile ngalesi senzo.
Kade ngingacabangeli ukuthi kuzaba hamba kanje, ngoba abeBotswana babasipha amaphepha okusebenza kungela zizalwane zakhona ezenelisa lo msebenzi. Sayiphiwa amaphepha ngokusemthethweni, azange sithole amaphepha lawa ngokungekho emthethweni.
Uthi uma kuludaba longazwani phakathi kukamongameli Ian Khama kanye lomongameli Mugabe akulunganga, ngoba utshani yibo obulimalayo ngesikhathi indlovu zisilwa.
Kungabe kunjalo ukuthi indaba zobudlelwano kwezombusazwe zabangelwa yilokhu, kodwa thina asikho kwezombusazwe. Injongo zethu kuphandela imuli zethu nje kuphela.
udaniswa ukuthi ibhuku lakhe lokuhambisa ipassport iselesidindo esibomvu engazathi uyisikliwi, ngakho uthi ufuna uhulumende weBotswana ayisule lesi sidindo ukuze enelise ukuyadinga umsebenzi kwamanye amazwe aqhubeke ngempilo yakhe.
From now on, I think they just have to remove that stamp.
Okuninga ukuthi kulesi sindo esibomvu ngifisa besikhiphe ukuze ngiqhubekele phambili njengempilo yami begcina imisebenzi yabo.
Abanye beZimbabwe babona lo kungumbiko ocacileyo ovela eHavron uqondiswe eHarare kumongameli Mugabe ukuthi amazwe angomakhelwana sekhathele ngaye kumgceke ukuthi iBotswana isiqale ukomisela izalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana kulokudutshulwa kwabangena elizweni okungekho emthethweni, ukubancitsha amaphepha okusebenza kanye lokudubula inkomo ezivela eZimbabwe. Lokhu kuza kuphahlwe ukuchothoza okwenziwa uMugabe ngukhama esithi kayehle esihlalweni ngoba esegugile. NginguMartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabona kule Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje ke Women's Round Table kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065. Kuhlelo lwethu ke olwabesifazane lo Women's Round Table lamhlanje sixoxa ngodaba lokusilela kwamanzi elizweni jikelele. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weleMelika uMnumzana Barack Obama uqhubeke ngomkhankaso wakhe wokwazisa umhlaba jikelele ukuthi ilizwe lakhe kalisoze liqexebuke emanyanweni weNATO njalo lizaqhubeka lisebenzelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ezimbala elizweni zazise ukuba zizatshengisela kusasa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Same Road. Lezi nhlanganiso zigoqela etajamuka sesijikile, This Flower, This Flag, Occupy Africa Unity Square, Bulawayo Youth Arise, Zinasu lezinye. KoBulawayo lamhlanje abasakhulayo bebegqoke impahla ezitshengisela phansi kohlelo abakade belubiza ngokuthi This Constitution, kodwa bavinjwa ngamapholisa ukwenza njalo. Bathi kusasa bazaqhubeka bemanyana labaseHarare ekutshengiseleni lokhu. Lezi nhlanganiso zikhala ngokuthi kazijabuliswa ngumumo okhona ukulethwa kwama-bond notes nguhulumende, udaba lokungethembeki lwe-corruption, isimo somnotho lezombusazwe lezinye nje indaba eziningi-ningi. Amapholisa ngakwelinye icele lokhe vimba abatshengiselayo laba ukuthi bangene ezitaladeni. Kunje isiphathamandla samapholisa eHarare Superintendent JT Jizeyo ubikwa ethule isaziso sokwazisa ukuthi ukutshengisela kwakusasa eHarare koBulawayo lakho bayaliswe abantu lamhla kumbe kusasa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah exoxa ngalolu daba.
Mhlawumbe kufanele sitshengisele ke maphansi ke kohlelo ukuthiwa This Constitution, lapho ke ebefanele kube lo mhlangano obuhlanganise labatsha abesesijikile abelawayo Youth Arise namanye amabandla atshiyeneyo besitshengisela ke ngendaba ke yo-constitution nokufakwa komthetho welizwe esingathi yona i-implementation ye-constitution, befuna njalo ukutshengisela ngendaba ye-corruption ke eselizweni. Manje kube lo dubo lokuba namapholisa ahle avala lapho kube kufahlana khona eBulawayo City Hall.
So uzakwenzakalani ke njengoba seliyalisiwe ukuthi litshengisele?
Ye, thina njengabantu ke abasha sithi ukutshengisela kungaphansi komthetho welizwe kuyi-right evunyelwe ngaphansi komthetho njalo kusasa ke sizabe sikhona njalo sitshengisela ngenxa yokubana thina sikwazi ukubana ke umthetho welizwe uyasivumela ukubana sitshengisele amapholisa kufanele wona agcine ukuthula ayikhona ke ukuyalisa abantu ukuthi ngingezela yikho sivumelele khona ukubana kusasa njalo sizabe sitshengisela ezitaladeni zakomthetho yeduqa.
Mnewethu Simba, wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzakalayo? Kuyasebenza na kumbe vele kakusebenzi?
Ngibona ngani ukutshengisela lokho kuyasebenza ngoba kwenza isiphathamandla nanzele ukuthi-ke abakwenza abantu kabavumelani lakho. Kanti-ke okwenza ukuthi yena zona isiphathamandla zinde ukuthi abantu betshengisele ukuthi bayazi ukuthi-ke abakwenza akulunga. Ngokwenza njalo bephula ke ilungelo labantu elikhona kusekelo sombuso wonke.
Kodwa ke phela lokhu kuqalileyo ukutshengisela sokuke kwathela izithelo na?
Ukutshengisela lo ungabona ukuthi uhulumende kabe sukwenzani waphanika and next thing asekwenza ukuthi afake ama-ban on these demonstrations. Konokhani ukufaka ama-ban kutshengisela ukuthi-ke uhulumende wethukile kutshengisela njalo ukuthi ama-demonstrations lawa ayasebenza. Ngabe kade ngasebenzi bengafeke abe nendaba bezavumela nje ukuthi abantu benze abakufunayo bevuke bengene emgwaqweni.
Kodwa-ke phela lokho okutshengiselwayo kwangikhona abantu bekhonona sithathe umzekeliso wama-bond notes. Uhulumende lokho eqhubekela phambili njengoba esitsho usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe uMnumzana Mangujka esithi ama-bond notes layabuya laloba sokutheni. Kodwa-ke uZulu lokho etshengisela esithi kawafuna ama-bond notes.
Yebo, uJohn Mangujka noma yena esithi ama-bond ayabuya thina sitshengisela ukubana uhulumende abekwazi ukubana kasiwafuni lokho kuzenzakala ukubana uZulu abekwazi ukubana uhulumende noma ngaze ancindezela abantu lethe amaphepha kumkhono welizwe thina sakuyala ukwenzela ukubana-ke uma abantu sebephiwa izimali ezingasebenziyo babekwazi ukubana thina sayala njalo uhulumende abekwazi ukubana uZulu wonke uyalile njengoba sasithile ukubana uma besola inkulumo zethu kabayenza i-referendum ezaba lukhethi ukuba abantu bakwazi ukukhuluma okuyikho uma ngukuthi akuyanayo size senze umhlangano layo eHarare.
Izinto esezitshengiselwa kakhathesi seziziningi kakhulu, uhulumende yena uzalalela kuphi?
Ye vele okutshengiselwayo kuningi ngoba kuningi osukumoshakelela izweni. Ngiyeke abantu behlale phansi bezithuze bethi ngoba sisabhizi ngokutshengisela ngendaba yama-toll gate asimeningi yama-bond notes. So abantu bazahlala betshengisela kukho konke okubi okwenzakalayo. Sasa kungavuka kuyindaba yokuthi-ke akula maphilisi ezibhedlela, abantu bazavuka betshengisela befuna amaphilisi. Sasa kuvuke kuyilokhu bazavuka betshengisela ukuze kube isikhathi sokuthi-ke uhulumende uselungisisile lezo zinto.
Mbuzo munye Gift, sokuyikutshengisela kwezinto eziningi-ningi uhulumende ekhanya engazinaki zonke zona lezo.
Sizaqhubekela phambili uhulumende uzafika isikhathi sokubana uzakuza ukukhuluma kwabantu ngoba nxa usizwa okwenzakala-ke e-South Korea namhlanje kubana-ke abantu bayatshengisela-ke ezitaladeni zase-South Korea etshengisela uhulumende kubana-ke abasakufuni ngoba thina sesikhathele ngokusela ngohulumende wamasila ezigebengu uhulumende ongafuni ukulalela izulu.
Ngikuthazobani ongayipha kwabanye bakho labanye abalokhe bengakangeni kwezokutshengisela?
Engakutsho kubana ngithi-ke kubadala nabancane abafundileyo labangafundanga asibuyeni sonke sikhulume ngelizwi linye ngoba indlala isihluphile emzini emakhaya lasemadolobheni sonke siyahlupheka akula kudla akula mali elizweni. Ndingathi mina akusayilizwi esikilo leli manje kufanele-ke thina njengabanikazi babantu sikhulume-ke uhulumente azasize nalaba abangaphandle babekwazi ukubana-ke thina siyalile ukusela ukugebenga nokuncindezelwa njengabatsha.
Alo ke umnumzana Gift Siziva umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eTajamu ngasesijikile kobulawayo obexoxa lo Simba Nembaware intathelizi indaba elodumo belo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo oka-2017 ozenziwa mhla ka-25 kusiya ku-29 Mabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo asekusibanga saphezulu. Unompumelelo Moyo uyalandisa.
Indikimba yombukiso womnyaka ozayo ongowesibanga samachumi amahlanu lasifica mine mibili 58 ulesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu utshele iStudio 7 ukuba ngezinye indlela lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekithali akobulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambana lamanye amazwe. Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi basebenza gadalala ukuthi umbukiso weZITF ka-2017 ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Amalungiselelo aweZITF aseqalisile njalo aqhuba kuhle kakhulu. Umbukiso wethu uzaba khona mhla ka-25 kusiya ku-29 Mabasa eZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo. Indikimba yombukiso wethu lonyaka thi Harnessing Linkages for Industrial Development. Ngezinye indlela sithi silokho siqhubeka sikhangela ngokuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekthali ethu ngokubambana lamanye amazwe. Sisebenza gadalala ukuthi umbukiso wethu ukhule njalo ukuthi silethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela zokuphathisa ukuthi amafactory ethu avu. Sesiqalisile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze azobukisa.
Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi sebeqalile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze ezobukisa njalo bayathaba ukuthi labo asebekhulumisane labo bathi bazabhalisa ukuzobukisa kumnyaka ozayo njalo bayethemba ukuthi amanye amazwe lawo azabe ebhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu akuqala mhla ka-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe engawebhizimusi njalo bazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 lo-29 Mabasa.
Siyathaba ukuthi labo esesikhulume nabo bathi bazabhalisa. Silethemba ukuthi lamanye lawo aseleyo azabhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo amalanga amathathu awokuqala ku-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe ungawamabhizimusi njalo sizavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 no-29 Mabasa. Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo siyakhuthaza amankampani wonke ukuthi abhalise masinyane. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimusi iZimbabwe iZITF International Business Conference. Mhla ka-27 Mabasa sizabe sibonisana ukuthi amafactory ethu singawavusa njani. Sihlangene nabeZITI sibese sisuka lapho sisiyadlala igolf eBulawayo Golf Club.
Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo inkampani yeZITF ikhuthaze abamakampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimisi iZITF Business Conference.
Siyabonga nomphumelelo Moyo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebesilazo lamhlanje. Amapholisa agcwala ezitaladeni kobulawayo laseHarare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usufike kusibanga samalungiselelo esikude. Hayi bathandekayo, asisasela sikhathi. Igama nguChris Gande sendichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.